Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuga njani zulugandaba wala mlila msarazo ni Studio 7 mwalesi vili mshlazi ku 26 and tuligazi 2022 mwa Chris Gande endave ni zetu la msanje ukunga pendu ni utava lukuti umonga meli Emerson Mnanga kwa wadilengu la Mdombazana Omwane kudala imibuzo emineni
Itayiming yangkona ikitshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe.
Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa nangolwesithathu. Kuzasekelwa na.
Impilo isenzima kulezisebenzini and abantu okubahluphayo kulekuthi bayahola imali. Imali leyo encane kangaka nxa sesiqhayele ukuthiwa yi-poverty bottom line. Imali okufanele ihole ngumuntu odiphekileyo kakhulu.
Izikolo eziningi zemangweni welubhane esabelweni semadiphelelweni north zikhala ngokuthi ziphele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela nenye indingeko.
Terms of our results our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni kuStudio 7. Emerson Mnangagwa wadlengula untombazana omncane sokudale imibuzo eminingi. Unkosazana Susan Mutami wamangalela umongameli Emerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia izolo esithi wamdlwengula kaningi nengi. Engakamangaleli umongameli Mnangagwa lolu daba umtami ngomgqibelo wethule inkulumo edlula amahola amabili enkundleni yokuxhumana eTwitter elonda ngodaba lwakhe athi lwaqala ngomnyaka ka-20 ngomnyaka ka-2003 eleminyaka elichumilanhlanu 15 esikolo seKwekwe. Umnangagwa elokhu engakakhulumi ngalolu daba kuthi isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba uke watshela intatheli zindaba ukuthi kasoze akhulume ngoba uyabe esipha isisindo udaba athi alusiloqiniso. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi amacala ayetheswa umnangagwa aqatha kakhulu okokuthi kumele ethule umbiko olandula kumbe uchasisa ngokwenzakalayo njengomkhokheli wesizwe. Kodwa bakhona abathi lanxa lokhu kuliqiniso isikhathi sokwethulwa kwakho. Phambilini komhlangano omkhulu webandla leZANU PF okukhetha inkokheli kwenza kube khona ukuchaya amanzi. Sixoxe locubungula ezombusazwe umfundisi Angliston Sibanda sambuza ukuthi yena ulubona njani lolu daba.
Ukudlwengulwa kwabantu besifazana ikakhulu abantwana into embi kakhulu engamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kuyibunyamazana kutshengisela engathi kuthiwa yi-act of barbarism, kulo kutshengisela ulunya lomoya omubi ukuthi umuntu uyabe ehle yaqede impilo yomuntu umuntu esasemncane. Kuyinto eyangisayo kakhulu ongamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kodwa usuphuhlupho ngendaba le eka Susan nxa iliqiniso siyamzwela njalo sifisa ukuthi kuba ijustice iyenzakala. Kodwa uhlupho lwakhona ngolokuthi i-statement zika Susan ziyakhuthana lento eziningi esingana zihlangani kahle i-story sakhe. Okwesibili indaba ka Susan ile ndaba yokuthi yena la umntwana lo ukhanya ubebathanda nxa kuliqiniso ubebathanda laba badala thanda azali lo Themba Mliswa uthena wayethandana lo general SB Moyo ilist yonke abadala la engumntwana ongaka kutshengisela laye futhi ilevel yokungaziphathi. Ngiyakwazi ukuthi abanye abalaleli bazathi yena ube yivictim kodwa abaningi abantwana futhi abanjengo Susan abathanda izinto. Nxa sikhuza abantwana ukuthi umuntu abozipatha angathandi izinto kuyathiwa sibabi, kodwa abantwana lo ube ngumntwana othanda izinto ongalambeko ongaziphathanga ngaphandle kwalokhu nje ukuthi angako akukhulumayo ukuthi wadlwengulwa ngosengumongameli welizwe laye eqeda lapho walandelelana labadala laba izikhulu lezi ezana uPF zonke wababhoda wabaqeda so laye kumenza udaba indaba yakhe ingasalaleleki ngoba laye uvela ukukhanya ubengaziphathanga azale lomliswa azale lobani alale lobani azale lomoyo into stories zakhe nje zicina zingasalaleleki mina ngicina sengivala indlebe ngithi hayi inasmuch as sizwela sisilwa lobudlwangu dlwangu lokudlukuhlukuluzwa kwabantu besifazane istori salomntwana sicina sesilomsindo omningi asisalandeleki
ngokubona kwakho kungenzakala yini ukuthi kube lezombusazwe phakathi lapha
mina ngilesiqiniseko sibile sokuthi usuzeni mtami lo udaba aluphushayo ngoludaba lezombusazwe ludaba lwepolitiki sikhangela ikakhulu i-timing yakhona umntwana lo wahlala le ukhuluma ngezigigaba ezenzakala ngabo 2004 khona ezikhuluma namhlanje and ezikhuluma njalo indaba yakhe uyikhuluma one akakho ku jurisdiction use Australia okwenza kube nzima vele ukuthi amaphoasa ahambise emthethwandaba indaba yakhe laye uyikhuluma uhambise emthethwandaba ngemva kokuba abantu sithina sesikomentile ku social media ukuthi kanti indaba engazange wa reporter ngikhona siya reporter namhlanje e reporter e Australia outside the jurisdiction okwenzakala khona icala lelo nxa ukuthi liki lenzakala okwesibili i-timing yangkhona kuyiwa ku-Congress yezanu PF siyakwazi ukuthi badonselana nzima bakunzima ngale oxambadle phana phakathi kukamnangagwa lo Chiwenga i-timing yakhona ungazani ijonge ukuthi nxa kuyiwa ku-Congress umnangagwa avele adliwe kumba abantu bamvukele i-timing yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe kanti njalo futhi ikhesi yakhona angaze ayivule amapolisi e-Australia awala nto angayenza ngoba awala angeke afike lapho bese kufika okwesitha okunye futhi indaba enxasukelwe emthethweni indaba yabafakazi le-evidence yazi umuntu osukuma athi yena ngirechiwe ayireporter kusasa udokotela bakwazi ukuthi bahlole babone baconfirm ukuthi ngempela lo muntu urechiwe manje lo othe rechiwe aqeda lapho athi yena laye warechwa futhi langumuda wangareporti warechwa futhi langulwana walala lomliswa walala lomoyo into yangkhona ayicace kahle ikliye nje ukuthi into elokwenza lezombusazwe bakhona abangabe bemthengile lunkwazana ukuthi akhulume alethe udaba olunje ukuze udilizwe umongameli bese kuphinda futhi kube lenye iangle kulabanye abathi yena hayi lo ntombazana uyisigangi khona ngale Australia use utshontshela abantu izimali usezama ukudinga into ezamenza abe ezeyscapegoat kasikwazi ukuliqiniso kodwa mina ngiqinisekile ukuthi into leyi is politically inspired and politically driven
lona lolu ulubona kuludaba olungabangela ukuthi kube lomthelela kukhetho oluzayo
ludaba olujonge ukudiliza umnumzana Emerson Mnangagwa limkhiphe isithunzi sakhe ludaba olujonge ukudala nje ingxaba ngxoza phakathi kwe leadership uyiwa kukhetho so angibobe sokusiba ludaba futhi olujonge ukwenzela ukuthi amazwe amanye angaphandle amanye amazwe abe lokusikhangelela phansi abe lokuqhubeka njalo engezelela izijeziso zomnotho ngenxa yama human rights abuses ethu ngoba kuyabe sokuthiwa iZimbabwe ibuswa ngumongameli ongumdlwenguli oyirapist
umfundisi Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Gambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzasekelwa izisebenzi loZulu Mathupha na inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende zimanyene zathi izisebenzi zingayi emsebenzini kusasa langolwesithathu ukuze uhulumende abuyisele isilinganiso seholo sibe njengasasikhona phambilini ngomnyaka ka-2018. inhlanganiso lezi eziphansi kumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zilobele umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima incwadi zimazisa ukuthi zizakhalala umsebenzi okwamalanga amabili njengoba sokwedlula amaviki amabili zafaka isaziso lesi njengalokhu okusemthethweni. Izisebenzi lezi zithi ukutshengisela lokhu kuyabe kuyikusungula uhlelo olubanzi olungathatha isikhathi eside nxa uhulumende engafezanga izikhalazo zazo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyezwa lapho ukuthi kulamahemuhemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi ezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, abantwababo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isenzi ima kule sisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesiqhayele ukuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele ihole umuntu odibekileyo kakhulu. Kuzananzela ukuthi abantu abaningi baziholela kona bama-30,000-40,000 pounds ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma-200. Beqeda lapho futhi imali eyayisebenziseki balo mlando ukuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuna ukuthi kubhadale ngemali yemzini idwala emelika, abantu bayacharja $40 nge-per room. So isisebenzi sesisebunzimene ukuthi imali abayihola bavele yisabancedisa abasakwazi babambenga. Yikho izisebenzi sesithe hhayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-$ ukuthi labahole yona kwenze libenelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona kungangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlala lezisebenzi, yikho abantu sehle kulesi siba esokuthi pho sifelani vele njengoba beya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuza kuphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefika esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhube ngisemsebenzini ngihole le imali engiyihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufika esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabe ndaye kungangcono sitshengisele sibile ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokhu akudabadingi ukuthi balelo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisipha yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla soku zonke. Ngaso kuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhalalalela abantu abazwisisa, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenze izifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wezifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyazosegcekeni ukuthi sikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincethe ngale imali owayikwenzakala ngemva siyezi uhulumende lezi zathu ezinye zothi kodwa ikhathi sesifike esimeni sokuthi i-economy isizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angaze athi uyathatha i-RTGS bakhuluma imali ezesabekayo okugcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uye itshintsha ubusuthe ngale emelika kuba nganena. So ke siyakukhola ukuthi uhulumende nxa uhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yokuzama ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu bonke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi la machashi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar ke sime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hayi iphela amandla sokuzi wonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu enguhulumende wabantu uzakulalela njalo phela empilweni akufayelanga somgoqo izandla into zisonakala. Izisebenzi ziyafika esibayeni sokuthi hayi ugoqo izandla kusincedisa. Yikho lokho sebetshengisela. AmaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufela embelekweni. So ke izisebenzi asuke zingufela embelekweni kuyikho sezisima phandle zixabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yiyophela indlela engabanceza ukuthi bazwakale ngezihlelo zabo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU. Izikolo eziningi zemangweni welupane esabelweni seMajabelela North zikhala ngokuthi ziphele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo nezinye indingeko. abazali bathi lokhu yikho okwenza ukuthi isilinganiso sabantwana abaphumelela emihlolisweni sibe phansi kakhulu kulumango. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasi Banda obeselubhane.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo yisekamizi seLupanda.
Thina ngapha esigabeni seLupanda esiandalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi utitsha oyi-1 ufundisa amagreda angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuali bakuthi abantwana bayapasa kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo lama classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Ilihlo Primary School unkosana S. Msengeyi uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono lanxa lazo sisilela ababalisi.
It's a small school esilababalisi abangawomama kuphela. Baye belokhu bethintela kancane kancane but kwesami isikolo so far kushote 1. We are supposed to be 7. Kubhadala ifees kunzima, kunzima, kuna mali, abadala bayakhala kunzima. Hayi ababuyele ekhaya, sabe lokho esinqengisa. Bayancengisa abadala kulokho kuthontisela mbijana mbijana. Lakhona konke ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under iBIM. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda, labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathisikolo walesi sikolo, umnumzana K. Nkiwane, ugcina la esefundisa lanxa engumphathisikolo.
Ngishotile lapha nangilababalisi ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi-5 mina kumele ngibe ne-7 kusho ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo ezi-center. Ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angila zakhiwo eziku-up-to-date. Ngacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza right in terms of infrastructure
tibo. Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla leZANU-PF umeli weLupane East edalela ephalamende ufakaza ngokuqhathwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhathwa kwababalisi njengeLupane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Thole ababalisi abangu-8 okutho ukuthi bafithelwa ezikolo zonke eziseLupane East. Siyabonga kakhulu kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangikhona i-pass rate yangikhona i-low kukhozela ukuthi amatitsha kawakho. Uyathola isikolo silamatitsha angu-2 kumbe amatitsha angu-3. So ke besicela kakhulu ukuthi phiwe abanye ababalisi inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwana bethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala kusesenababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20,000 kukhanya engani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezishiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba leholo eliphansi njalo iningi lababalisi liyatshiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngemela yeStudio 7 ngiseLupanda eLupane igama lami nguEzra Chisasi Banda.
Okwamanje ke sikhangele siphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amasosha amabili agwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-20 ngamunye phezu kwecala lokubulala umuntu ngomnyaka ka-2018. Ababili laba babikwa babevela etshwaleni baxabana lotafazwa Saidi abamtshaya kakubi waze waqaleka bamthiya eceleni komgwaqo lapho adojwa esefile. Iphephandaba leNews Day lidaba lokuthi amapholisa asebenzisa inkundla zobulembu etshengisa ukungasuthiseki ngemali abayiholayo abathi kuzabangela ukuthi bangavoteli umongameli eMasole Mnangagwa kukhetho lomnyaka ozayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani baka Studio 7 bakithi, siyabonga ukwazana ngezindaba ezinhle, siyathaba futhi njalo inkosi ibusise kuze zokulunge, singaphiki ngokuthi sithi sesadinwa ukuvota, sesadinwa abaziyo ngehistory kakhawunti ukuthi wahlala okunganani esenza ilizwe ukuthi ngelakhe esenza one party state kungalaphathi evunyelwayo kodwa one day kwaba yi-one day yathatha i-patriotic front lakathe siyavusa iZambia imi kuhle bebekomenta abethi hawu imali yakhona sisiyalingana le South Africa yikho kuhle asingadelini kasihambeni yona lithuba esilinikwayo elilanga bazagwenxeka bayenze kube liqiniso sazi njalo abanye bathi abe sabe ukuthi ye bavukela umbuso bayathatha ngenkani loba ke ubeliyiwa ngazi ngima khona apho maningi.
Salibonani masakazi beStudio 7 linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu sidiphilani niphile maliphilile bafowethu siyabonga mina ngumpanda moyo Ngoma Village Ward 9 kulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kule rule ethwala abantu isiyabe siyaregista ukuvota. Kuchoni kunokho? Noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube nendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregista. Kuzakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho kwezwani la kwezwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupha bayabuya one day badlula bayedlula abanye bezwa kuthi asebedlulile ake kuzwakali ukuthi le nto ikhulunywa kodwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha ngiyabonga ngingabi mude kakhulu
yani kwesithu 7 siyajabula kakhulu ukuzoba uMaphosa ekhuluma ngendaba yamachina la azuza zane kwakhini kwamadamu njalo amacitizen abonabo azuzane. Siyabonga kakhulu uMaphosa, yazi ukuthi indlela ocabanga ngayo kakhulu iyatshengisa ukuthi kunake liyananza abantu njalo liyananza ulungelo lwabantu. Kuhle kakhulu ungasake liqhubekele kukhangela nothi lokho Mthwakazi RMP Mthwakazi le ebomba ukukhuluma ukuthi ye lapha kumele kuqanyulelwe phakathi bemele bekhatshana bengazwakali ukuthi bakhuluma ngelungelo lwabantu lobo khona bephuma ukukhuluma ukuqandelwana phakathi. Baningi abantu beshonelweni abafayo la ngesikhathi sekugula wondi kanti uTongo Garanto wayevele elishoni kodwa wabulawa iZanu-PF. So namhlanje bakwaTongo Garanto sokufanele sibavalelwe ngaphandle ukuthi ngokwamashona bengalacala abake bekunanzelele lokho abantu babe-RMP la-MRP. Siyabonga kakhulu ngahlala ngasaka ukuhlala ukugqugquzela kakhulu kukhona lokho ukuthi abantu bekwazi amalungelo abo njalo ukubancedisa ngoba bazaphuma ukududhi lwabantu bele besuke laphana bele begcine bengayakhelwa Mizia uyathola lutho ngoba ama China benefit and kona ba kuzafaka lokwe Russia konkani ukuthi icinibisana le Ukraine because iye ivele iwambi Ukraine kuzafana la kono ke ngoba kade sibazozibamba bona ama China kwapha ngaso kufanele sibesuke bebiyela kuba basafuni bazaqhayisa futhi kusibomba futhi mina ngivumelana lawo lokho okukhuluma so ngathi zingabe zonke inkokheli ziyake ziyananzelela hlasele leyo ndawo.
Studio 7 linjani livuka njani lithona njani zihlobo ezinhle mina bendifuna ukuqonda lapho ukuthi kuthiwa khona elibandla eliphikisayo alila ma-structures uthi yeni bona bezafuna ama-structure abanye abantu ngoba bona benje siyabalandela zanga usabezwa kuthiwa bafunelwa ama-structure abo kaloku nxa likhe labusa leli elingenayo ama-structure liwafumana ebantwini not ukuthi wena uliforce ukuthi ama-structure alo athini bona babuzwa ngubani aba ama-structure athathaphi ngoba lawo bangene benganawo bafumana phaa bephakathi sebebusa njengamanje babusa abasebesicelele kakuhle ukuthi bona bathini naye ndizizalwa apha kokhame ePlumtree so ndicela ke kakuhle beyeke lezi ndaba zokuthi ibandla eliphikisayo kalila ma-structure liwasaphi lona lona elibusa ama-structure abanye abantu ngoba bonabo kabafuni kuwalandela kulandela nje nxa ethe wabusa lo muntu ama strike yakhe uzafumana phambili
sanibona nekhaya ninjani Studio 7 siyabonga uqalibuze lo oke wa dinga ama evulisini ukudlulisela imiyalezo ka econet manje lokho eningithumelele khona hayi ifoni yami ayikuvuli inetwork esikuye lapha iphansi kakhulu bantu phansi njenganje ayabona njengamanje ngikhuluma emini irikhona kodwa ayavele yona iphansi so siyazi ukuthi iyabaleka ngasikudala siyinto nje bengicela nje lisidlulisele nje umyalezo kwa econet ukuthi basincedise lapha ku WhatsApp se underphumula lapha yaphumula mission kule booster lapha so akusebenzi vele kahle kanti ukusebenza emini ebusuku akusebenzi sokuthi uhlupho lwakho kuyini hayi angeke sazi cela nje bakasikhuphulele nje khona lapho bengicela nje udlulise umyalezo nale kodwa hayi ngiyabonga lokho elingithumelele khona ngoba alinjengisele impela ukuthi niyasifuna ukusiza nani bakwa Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi namhlanje saphuthanda ukuphawula nje kancane nje into ezincane into ezingatheni kulabantu laba bama-tablet laba abantu esihlala sibizwa laba bethi kumele ukuthi thina siyebambana nabantu beHarare sikhiphe izandla hayi bantu bakithi bazamani ukuyihlolisisa lento le ukuthi angeke isebenze lento le singaze sibambane laba abantu sikhiphe izandla sikile umbuso uzabe lokhu ukhokhelwa yibo laba abantu beHarare thina sithi sizakhokhela nini bantu bakithi ama-tablet singaze sikhiphe izandla ayiphumanga kuyafanana kithi kuyabe kufanana vele kithi akuna ntuthuko ezabuya kithi i-solution kuphila yile MRP ukumilizwe yikho kuphela i-solution engasebenza njengabanye nje abantu bemadebeleni kunje ngathi abantu bethu bafundisa imbali yamanga nxa abantu beHarare bafundiswa omunye umutapho into zamashonaleni kona indaba bengafundiswa into zakithi emadebeleni ye into mesiyisinazo singabantu bemadebeleni ukuthi asiyenzeni okwethu sikhulisene qhubeke namasiko wethu labantu beHarare lasiwatshile kwabo kona ngathi iHarare ye singaphonga ukuba ngothethekele imoto zamamaswingo kona hayi asiyenzeni okwethu bantu bakithi MRP ye right yeyo sale solution yokucina yesale MRP ya singabe ngothathekele tokwehla ngalendizo zamashonaleni kini vele kuyabe kufanana nje umbuso ngaphathwa ngayi umbuso kuphela kuza bathi kini umbuso ngaphathwa ngabantu besemathebuleni siqhumile izwe la finish
yazwa ngazi ukuthi abantu sicabanga kanjani uyathatha umcabango wakho wedu ufake ebantwini bonke ube sizonda nje ukuthi kuthuba nokhulume wathi ube senzengana abantu ngabakho kuyazila izwe sokuze kukhulunywe izwe lomuntu uNdebele ubaba lo kuthi uNdebele wensosi mina angikhulumi ngomuntu ngikhuluma ngeparty MRP party kasiyo kamqondisa siyo kabaningi umuntu wonke lamo esindebeleni yanithinta nxa izwe kuhle iqondile siyayisapota kodwa kwenza singayisapoti siyakwakhi iphathi nje enjengomlilo wama-newspaper kayiyikhatshana ezilongi ingela press ingavoteli ipresident kati amandla akho niyabe wathethe ngaphi writer ukuthi iqume lelo lizwe phakathi iyabe wathethe ngaphi umbono nje okuhudulela abantu ukuthi umuntu ongafaniswa lo muntu ongaboniyo ehudule omunye esithi bayaphetheya kuyafana lalokhu ngoba iphathi le wazikhulumela umoyo wathi yena ufuna ukuthi encintise kuma MPs lamakhansil lokutshona siqambana ngamabizo usuzonde waba amanzi walalo ungadlanga usondele mina ngingasoze ntshintshe ukukhuluma ngiyabe kengikhuluma konke engicabangayo futhi engikubonayo ukuthi kuzayenzakala ikuchitha isikhathi ngoba i-MRP vele kayisoze iwini uyafuna kawufuni uyakwathi kayiwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane izizalwane zakwele Ukraine ezabaleka impi zaya kumazwe angomakhelwane zibikwa seziphindela ekhaya lanxa impi ingakapheli ngoba ziyaswela okokuqala impilo kakutsha komakhelwane upapa weRoma uFrancis useqolisile eqolisela isonto yeRoma indima eyayidlalayo ekubandlululeni abantwana babensundu kwele Canada besiwa ezikolo zokholo lwesiKristu lapho abahlukuluzwa khona ithemba labo somabhizimusi bakwele Germany lehlile kakhulu ngoba intengo yomoya wegas nentengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhuphuka kunsukwana ezilandelayo isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli wadlengula intombazana encane kudale imibuzo eminingi kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzaphumelela na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.